Wala mgele mweni ngenjabulo nguntunga milinko mo.
Lo sithandekile mhlanga.
Enda benize tu la mhlanje.
Impumela yokhetho oluqhutshwe izolo engaketulwa ngokusemthethweni iveza ukuthi ibandla leZANU PF liyanqoba ezabelweni eziningi zelizwe.
Once again, Zimbabweans have been shortchanged. They will have to bear the economic, political and social consequences undertaken by Mugabe and ZANU PF.
Umnumzana Mogen Tswangirai uthi icele lakhe le MDC aliyamukeli impumela yokhetho.
Ngakwelinye icele le MDC likhokhelwa umnumzana Wishman Ncube lona litheli samelele impumela isemthethweni kodwa lincoma ukuthula okuselizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Kodwa ukhokhela elinye lamacele MTC umnumzana Mogen Tswangirai uthi kabayamukeli impumela yalolukhetho. Ngakwelinye icele abenhlanganiso ye-Electoral Commission Forum evela kusa e-SADC Observer Mission bathi luqhutshwe ngendlela ukhetho lanxa inhlanganiso zeZimbabwe ebezibona ngokuqhutshwa kwalolukhetho zisithi kunenge okusolisayo. Intathelizindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Emhlanganweni lentathelizindaba emahofisini eHarvest House lamhla, uTswangirai uthi kunengi okusolwa libandla lakhe ngendlela lolukhetho oluqhutshwe ngayo ngoba kungasizifiso zikaZulu. Uthi kazizange zilandelwe lakancinyane iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eSADC.
Let me also say that some of us we believed in spite of some of the hurdles that we have had to overcome, that this election will resolve the political crisis, the political and the economic crisis the country is facing. Once again, Zimbabweans have been shortchanged. They will have to bear the economic, political and social consequences undertaken by Mugabe and ZANU PF.
Abenhlanganiso ye Zimbabwe Election Support Network bathi amalunga abo abebona ngokuqhutshwa kokhetho athi lanxa ukhetho luqhutshwe ngokuthula lokho akutsho ukuba luqhutshwe ngendlela. Esethula umbiko wakhe phezu kwabakubone ngalolu khetho, isiphathamandla sezesini uDr. Solomon Zwana utshela intatheli izindaba ukuba kunengi okusamele kulungisiswe.
It is not sufficient for elections to be peaceful, for elections to be credible, they must offer all eligible citizens a reasonable opportunity to register to vote, to inform themselves about the candidates, to vote on election day, and for their votes to be properly counted. We are deeply concerned that for urban voters, the first three principles have already been violated.
Omunye wamalunga ebhodi yezesini engumqondisi webulawayo agenda umnumzana Thabani Nyoni uthi kunenge ongabathokozisiyo okwenzakale kulolu khetho okufana lokwehluleka kukaZulu emadolobheni ukuba avote.
Iloba nje sinanzelela ukuthi bekulokuthula akula kuchaya nokwenzakeleyo sithi kulizwe leZimbabwe lingathatheki kakhulu ngakhonoko. Khangelani ngaphansi kukhona ukuchaya ngaphansi kwamanzi. Asikhangelenini sihlolisise anduba sitsho ukuthi ukhetho lolu belusuthisa yini izimiso lenkangelelo zabantu lalabo abaqhuba ukhetho.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Electoral Commission Forum SADC Observer Mission uNkosikazi Nothemba Chipweja utshele intatheli izindaba emhlanganweni lamhla ukuba ukhetho lwayizolo lanxa bezikhona ingxaki lapha lalaphaya luqhutshwe kahle. UChipweja ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngezokhetho kule Namibia uthi baza kucebisa abezek phezu kokuba ilungisiswe njani i-voters roll ibe ngcono kulalokho eyikho khona.
There's a need to clean up the voters' roll because there's no country that has a perfect voters' roll. Conducting of voter registration was not in the hands of ZEC. And we are confident that ZEC, once they have full control over this function, they will register for future elections and come out with a very proper voters' register. Nevertheless, we are saying that these elections still are credible, even though there are some issues with the voters register.
Abenhlanganiso zakuleli ebezibona ngokuqhutshwa kokhetho zithi kazilandelwanga iziqondiso zomthetho wezokhetho okufana lokuba bekumele abamabandla wonke batholiswe i-voters